VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 21 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngemva kokuba kayikho khesheke kutsho ukuthi abantu bahlala nodubo oluningi. Abanye ngikhuluma kunje nje balahlekelwe zimali emafonini bezama ukubathenga ndibathumeze kwabanye abantu abasebenza lapho. Siyakwazi kathi sabantu sebesuka ke sebesiyathenga imali ku-black market ubosiphathelene i-cash nama-premiums abo 60%.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhathazwa ukusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kuhlelo lwe-EcoCash.
Idamu lokuqala lavalwe lesibili umzingane ngikhangelela i-TV yona leyo. Umzingwane uyabe ngasela lutho ngoba siyayidicommissiona nxa isiyi-4% kumhla ka-18 ibile 4.8 okutshengisa i-TV kayitheli vele kuyabe kungasela manzi akuya koBulawayo esuka kumzingwane.
I-Council yakoBulawayo ithi ilakho kumisa ukusetshenziswa kwedamu lemzingwane ngohlelo lwe-decommissioning ngeviki ezayo ngoba amanzi esemalutshwana kakhulu kuleli damu. Sokwedlule iminyaka emibili, uMnumzana Robert Mugabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho besekelwa ngamalunga edale lephalamende. Sizalethulela udaba olugcweleyo ngalokhu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zikhathazekile ngokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lokuhlawulela indleko zabo ngomakhalekhukhwini olwe-EcoCash. Abantu bathi sekubahlukumeza, sekubanga ngamandla umkhuba omubi wenkohlakalo emsebenzini wemali. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labantu lokhe lingenelisi ukuthola imali emabhanga, wona apha ikhulu lamadola kuphela, kuthi le mali kamakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle, osekuchiye iningi labantu lisebunzimeni. Usomabhizimusi uMnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sekuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Ukusilela kwemali emabhanga hayi ngathi vele akula improvement, kulokhe kusiba worse and worse. Akula mali enelisa ukutholwa ngabantu, abantu lokhe bephiwa ama-100, abanye baphiwa ama-$50 ngelanga. Into ezimangalisayo ukuthi uMthuli Ncube wathi Joseph print imali entsha, wapromisa abantu ukuthi uzabanikeza i-300 bond ngelanga. But what akonokho kakusenzakali. Into ezimangalisayo njengabantu beZimbabwe kumbe obhizinisi baseZimbabwe ileyi imali siyibona isigcwele kuwasiphathelene emabhenki shota yona leyi entsha. Kuyazimangalisa ukuthi kanti manje iphuma ngaphi, siyagcwala kuwasiphathelene imali ngayo emabhenki. So kusitshengisa ukuthi ayi kutsho ukuthi i-corruption phela ilokhu inenge elizweni, bayehluleka ukuyikhontrola.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Michael Ndiweni laye uvumelana loSibanda ethi udubo lokusilela kwemali selungezelelwe laye kungasebenzi kahle kwe-EcoCash.
Indaba yokuwa kwe-EcoCash isiphambanise kakhulu abantu abasebenza ema-markets, ama-vendors la ama-traders, ngoba yiyo indlela ade bethengisa ngayo. Sikwazi sonke ukuthi akula cash, abantu bethengisa ngokunikana izimali emafonini. Ngemva kokuwa kwe-EcoCash-ke kutsho ukuthi abantu bahlala nodubo oluningi. Abanye ngikhuluma kunje nje balahlekelwe zimali emafonini bezama ukubathenga ndibathumeze kwabanye abantu abasebenza labo. Siyakwazi kathi sabantu sebesuka ke sebesiyathenga imali ku-black market ubosiphathelene i-cash nama-premiums abo 60%.
UMnumzana Thomas Sithole uthi ukungasebenzi kuhle kwe-EcoCash sekumdlele imali njalo kwamdalela ubunzima.
Ukusilela kwemali emabhanga kukhanya kuyaphambili lanxa nje uhulumende elethele imali entsha, kodwa umehluko kasiwuboni. Njalo sibona amalayini la alokhu esiya esibamade ngamandla abantu kade bekhangelela ukuthi njengoba uhulumende ubethe imali sikhona kusho ukuthi bazofika beyithole emabhanga kodwa babelokudana okukhulu bethola ukuthi hayi kuloke kufana nje la izolo okuyikho cash lokho kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ungakhangela indlela abantu akade besebeqhuba ngayo i-business bebesebenzisa yona kakhulu ikho cash njalo lokubhadalana indleko zabo eziningi ezansuku zonke nje besebethembele yona i-ikho cash njengoba sesitshilwa ngaphambilini ukuthi emabhanga imali kayitholakali pho ke ukungahambi kuhle kwe-ikho cash lokho kudisturbe kakhulu inhlelo zabantu eziningi bathe bezama ukuthi beyisebenzise lapho sokuthiwa khona isibuyile back ikho cash badlela izimali zabo eziningi kakhulu abantu abakwazi lokuthi benzeni kathesi abanye abasafunda ukuyisebenzisa le ikho cash basenkingeni enkulu kakhulu
ngesikhathi esethula imali entsha yelizwe ngeviki edluleyo umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba useza kwenelisa ukuthola amakhulu amathathu amadola emabhanga njalo udubo lokusilela kwemali seluzaphela abenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet eyiyo elohlelo lwemali lwebulenjini bethule umbiko wokwazisa uZulu ukuba baphakathi kokulungisisa ukusebenza kuhle kwemitshina yemali yebulenjini njengoba okwamanje ingasebenzi kahle osekuchiye uZulu esedlelwe imali ukuthi kwabanye uhlelo lwe-Ikho Cash luvele lungasabasebenzeli okwenza bengasafinyeleli izimali zabo ezisezambeni zikamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikansili yakobulawayo ithi lakho kumisa ukusebenza idamu lemzingwane ngohlelo lwe-decommissioning ngeviki ezayo ngoba isilinganiso samanzi esikulo sesiphansi kakhulu ngesikhathi amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esengezelelwe esuka ku-72 esiya ku-96 kusukela ngomvulo ozayo. Ikansili sikhululekile moyo. Ukansila sikhululekile moyo wephumula leHyde Park njalo ngomgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekansili yakobulawayo uchasele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Nxa ngikhangele idamu lokuqala lavalwe lesibili umzingane ngikhangele ukuthi iviki yona leyo umzingwane uyabe ngasela lutho ngoba siyayidicommissiona nxa isiyi-4% kumhla ka-18 ibile 4.8. Okutshengisethi ivika ipheli vele kuyabe kungasele amanzi abuya kobulawayo esuka kumzingwane lawa manzi ngakwawo maluthwane okubangele lokho ukuthi singezelele amahola okuvala amanzi to 96 hours yikuthi okokuqala silehlupho lokuthi amadamu ethu amanzi asemaluthwana emaluthwana enjalo silohlupho lokuthi khona ama-interruptions ayenziwa yizesa nxa esichitheka laphana kuba lezindlini zethezifayo okukhozela ukuthi amanzi abe kuya kuma-reservoir wethu abe ngasafiki so ama-reservoir levels ethu aphansi anelisi ukuphampa amanzi adingakala ukuthi asupply ubulawayo enje njalo kunjalo wona vele amanzi asetshenziswa ngubulawayo i-average yangukhona i-demand 155 megalitres kodwa thina senelisa ukukhipha i-110 megalitres ngelanga okutshengisela ukuthi thina vele sanelisa ukusupplya aless than what were using so nxa sikhangele uhlupho esilalo khathesi olungezelele ukuthi singezelele ama-hours khona lokhu ukuthi zesi yasichuthela amadamu amanzi ehlule kuyangena kuma-reservoir ama-reservoir levels ethu aphansi sizama ukuthi sinxa si-water shedder amalanga wona la ukuthi siyabe sithi amalanga amabili sinike izakhamizi amanzi siphinde futhi siphinde amanye amalanga amabili ngeviki sizama ukuthi sikhuphule ama-reservoir levels ethu sanelise ukuthi abe khona ngoba singayekeli ukwenza njalo kungarejusa tu lapho kukhona sizagcina singasanelisi ukuthi sibanike wona amanzi
izakhamizi kuyini ezikwenzayo kathesi ziyathola yini amanzi ngemigqomo leyana eminye yamabhawuza njalo kubaphatha njani lokho
abantu bakobulawayo mina engixoxisana labo abanye bayakuzwisisa uhlupho esilalo njalo siyancedisa siyazama ngomabhawuza wona lawo esilawo ukuthi sincedise lapho kebe sokuhlala amalanga amaningi amanzi engabangakhona ukuthi sincedise ngamabhawuza kodwa malutshwane lawo amabhawuza ngoba kubulawo siyamabhawuza amathathu kodwa siyakhankasa kuma-companies akobulawayo lawo ama-organization akobulawayo ukuthi labo balamabhawuza abangasebenzisiyo bangasincedisa ngalesi sikhathi ukwenzela ukuthi udubo lolu esinalo ngolwethu sonke sincedisane ukuthi sithole amanzi kobulawayo.
Lo ke ngukansela sikhululekile Moyo ophumula le Hyde Park njalo ngumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi edolobheni lakobulawayo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sokwedlule iminyaka emibili umnumzana Robert Mugabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho. UMavis Gama ulonda Limbali eseHarare.
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of section 96 subsection...
Mina uRobert Gabriel Mugabe, phansi kuka section 96 subsection 1, wesisekelo sombuso seZimbabwe, ngiyethula okusemthethweni isaziso sokwehla kwami esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe leZimbabwe kusukela manje. Leli nyathelo ngilithatha ngingabanjwanga ngamandla ngenhloso yesifiso sami sokulondoloza inhlalakahle kaZulu lokubona kusiba lokuthula elizweni ngesikhathi sokuqhubelana intambo zombuso ongelahlakela.
That underpins national security, peace and stability.
Isimibili iminyaka uGabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho besekelwa ngamalunga edale lephalamende okwakhokhelela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ozibiza ngegama lokuthi yi-New Dispensation loba i-Second Republic. Abebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi khathesi babona ngani basetshenziswa ehlelweni lwezanu-PF olwalungelani labo lanxa kuyibo ababe sebelesikhathi eside behlabela ingoma yinye kodwa ngezizathu ezehlukeneyo. Okhokhela iqula lamalunga edale lephalamende awe-MDC unkosazana Thabita Khumalo uthi baphatheka kuleli nyathelo becabanga ukuthi kwakuzoletha inhlalakahle yabantu.
Isizathu sethu petition thina njengebandla leMDC kwakungukuthi sithi khona umgabo usedlulekile njalo singakhangela kakhulu bekulobuhlungu emandebeleni emiglenze emaswingo lapho kwabulawa khona izihlobo zethu kuground. So iningi lethu sasingakhangeleli ukuthi umgabo usebuleli lizwe, sasikhangelela khona ukuthi khona zabulawa lizihlobo okukhona ukuthi umgabo wamela hambi. But udube ukuthi sasivele singazi ukuthi ozangena yinkanakata yenyona inyoka ibululu sibili.
Kwengeza uMakhumalo ethi sekube sobala khathesi ukuba lelo nyathelo lalingelani lokulungisisa isimo elizweni kodwa abalandeli lenkokheli yezanu-PF abagoqela umnumzana Munashe Mthuta olilunga ledale lenkokheli yaleli bandla kobulawayo uthi leli nyathelo selilethe izithelo ezimbalwa.
Sekulilizwe elivulekileyo, sekulilizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe. Uhulumende uvulile umkhonomi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenisani Ntungagwa uthi okwenziwa ngamalunga edale lephalamende ngalolu suku kwaba liphutha.
Asilani ngathini ngesikhiwa abathi ideology, asilani ntambo yomcabango, asikhethi kasicabangi, sifuna konke. Umgabe nalo wayewine ngo-1980 kumbeni amanye ama election nje ahatshonjwa asekwazi kodwa ukuphuma kwakhe sonkeni esavotayo sathaba futhi isathi unanga kwangena sathaba okwakathese sikhalakhala kutsho ukuthi thina lathi ngasikabi njengabantu beGoli eGoli bakhipha uMbeki engupresident uNC bakhipha uZuma kuMandela wayephume ngesikhathi sakhe thina ukubona kwamase kafiki ngokuseneso sigaba
uqhubekethi uNtunga kwa uZulu weZimbabwe kanye lenkokheli yezombusazwe yaba lokusilela kolwazi lwendlela indaba ezinje eziphathwa ngayo osakhulayo okumsebenzi wokulondolozwa kwamalungelo oluntu uPride Mkhono uthi okwenzakala manje sekubavule amehlo ukuze kwelakusasa bengasetshenziswa njengalokho okwenzakala ngolwezi 2017
abantwana bezimbabwe babanjwa amehlo ngamasotsha ngonovember 2017 kodwa esesekufundileyo yikuthi hatshi kwelakusasa soze sithembe futhi ukuthi nxa sesifuna ukukhipha labo bebengabusanga kahle amasosha eseduzane ngoba unovember 2017 wasitshengisela ukuthi hatshi wona abakufunayo kuphela yimali lezikhundla
umongameli Emmerson Mnangagwa uhlezi etshela uZulu ukuba makabekezele ngoba ezimisele ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu kanye lokuguqula umnotho welizwe
we are strong and a proud people
abantu abaqinileyo thina isizwe samaqhawe namaqhawekazi fana laso isakhiwo sabokhokho seGreat Zimbabwe sona isiqine sibaba sizaqhubeka singabantu abaqine sibadala simanyanisa yimimoya yalabo abafela leli lizwe sizaqhubeka siqiniswa yilokho esiyikho khona ukubalisa ukubekezela nokuba lethemba lalabo abaphila kulezi nsuku bona abathembele ukuba kuzikuzolina asibuyeli emuva sizodonsa kanyekanye sisiya phambili
kodwa uZulu ingcweti kwezombusazwe kanye labamabandla aphikisayo bona bathi kabaseyi kuvuma ukusetshenziswa ukugcwalisa uhlelo olubonakala luluhle kodwa lungolwabanye abalenjongo zabo lanxa lubonakala luluhle ngaleso sikhathi bathi olokususwa kwamgabe esikhundleni kwakungoluqondileyo kodwa lwangenelwa ngabalenjongo zabo lanxa babelubeka ngendlela eyayiqondana lolwabo kulokho ababekhala ngakho ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Kulive Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sihlolisisa ukuchaywa kwabalandeli bebandla leMDC ngamapholisa phandle kwehofisi yabo eHarare izolo. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ungake wasebenzela uhlangothi lwezomvikela esigodlweni sikamongameli welemelika esewhite house uFiona Hill ngomunye wabaphe ubufakazi kuphenyo olwenziwa ikomiti ebona ngezomvikela edalele ephalamende eyehouse intelligence committee oludinga ukubona ukuthi umongameli Donald Trump wephula umthetho na ekukhulumisaneni lele Ukraine ngokupha imigoqo anduvana aphelelo lizwe uncedo lwemali yezomvikela. Abasekeli bebandla lezanu PF bathi udlakela lusetshenziswe ngamapholisa izolo eHarare esigodlweni sebandla leMDC belulungile ngoba abasekeli beMDC bebesenza umsindo besenqabela uZulu ukwedlula emgwaqweni. Abanye njalo abasekeli bezanu PF bathi abasekeli bebandla leMDC bekungamelanga babuthane phandle kwesigodlo sebandla labo. Kodwa abeMDC bathi kuyamangalisa ukuthi amapholisa engadumela abantu abazihlabelelayo bengenzanga dlakela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla leMDC umnumzana Sengezo Chabangu endawonye lomnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZanu PF onguye osungula lengxoxo.
Ngikho lokudana izolo umpholisa lomunye uthume incenga kakhulu ukuthi labakithi thathana abantu bendibafake phakathi nxa bengasakwani. Abangagwana ngaphakathi baceleni behambe ngoba it's easy to control a crowd nxa i-crowd ingeyakho in politics. Asimisi lito okwenziwa ngomongameli wenu wephathi yenu ngakuqhubeke kwenza phakathi but singaphamanisi indlela lokuthula lapha sokutoyitoyiwa etown ayisike esikuvumelene ayisike esikufunayo. And I think that was the most fair thing to do. But unfortunately, leadership ANC yehlule ukuthi bona yenza into encane njalo nje lena iqolisa abantu hayi bakithi bethi kusayenzele e-Africa industry akusayizakalanga. Sesenzele lapha sona bawukwana abantu abaningi. Mina ningakwananga hayi seniza kufoloka kuma-TV kumbe kuma-social media landline zihambeleni. Ngabe konke lokhu akwenzakalanga. But still sisakhonapho awu-reiterate again lona ukutshaywa kwabantu ngamapholisa is total rubbish. They sabotage them again. It must never happen. It must never be condoned. Whoever gets that instruction must face the music. And when I wish I'm a president, my pendula. I'm thinking about the only instruction in China, man. In China, man, in the world, I'm a fucker. I don't do Lama barricades like a woman. Why don't you push them away? It's a little bit of China.
Ye nanto udaba umnumzana Chabangu uyakhuluma lapho uthuma uthi ungani kukhona ukuchaya amanzi lapha esingakwazi ukuthi kuyini ukubona njani wena
kuvisibile ukuchaya kwabantu akuvumelakalanga ngani ngoba izinanxa abantu laba bebehlangene bendawonye umsebenzi wamapholisa esakhula siwufundiswa ngokufundisa abantu ngoku-informa ngokugcina ukuthula elizweni. But nxa usiyatshaya umuntu kutho ukuthi ayiseyumsebenzi wakho owufakelweyo kumbe owuqhakhelweyo. Abe sekuya njalo uthuma athi kanti indaba umongameli athi nxa engaphuma kusale kuvuka abantu bayathunjwa kusale kuvuma i-violence. Kutho ukuthi i-center yona ngokwayo is not compact. I-center isidabukile. Umongameli kasakwanisi ukubusa kanti ibusi lelizwe sokulabanye abantu abale power ababusayo abayibo asebeqalisa ukuthi kathesi nxa uphumile mongameli thani nabantu nxa uphumile mongameli abantu bayathunjwa bethunjwa futhi ngamapholisa bethunjwa futhi ngamasosha. We said before ukuthi ilizwe leli lizabuseka nzima ngani ngokumnankagwa galithathana ebantwini ulithethe emasotsheni. So amasotsha yiwo lokhu ebusa. Umnankagwa nxa kumele abuse kumele abe lisotsha. Emnankagwa uyi-civilian.
Nanto udaba Thuma.
For starters, ubamisa umnankagwa nasesivileni is a train cadre walwa impi enkululeko. That's number one. Number two, ilizwe alithathanga emasotsheni. Ngemva kwento eyenzakalayo ngonovember 2017, kakhumbule phela ubabutshala ngontona 2018 sahamba ekhethweni wakhethwa ba umnankagwa and esekhethwe kunjalo kwaba nokuphikisana baze baya econcord. Econcord yafika yayehlisa eyakwehlisayo bedibone nxa bengabantu abathi kona they observe i-rule of law. Uyamanga ukuthi bona kukho-ke which rule of law do they want to observe nxa bengasezibe-observe yena le econcord eyakhuluma yadeclare hayi uwina now. So inseli ngabe bona ukungabuseki kwelizwe leli partly it comes from i-NDP nangwayo ukuthi lokhu idonsela eceleni idonselaa vele asuke libuseke even labo kathesa be-NDP singabanika i-power sini yibusanini thina siyi-opposition singavele sidonsele eceleni akusenanto ezahamba kei ngoba vele akuhambi nxa kudonsela eceleni ngihlala nginike imizekeliso ukuthi khangela konke izini ku-America khona ngapho after the election u-Hillary Clinton eqiliwe usegcekeni ubaba u-Trump wathi hayi America first and wathiyana le-America wenza njani I mean wathiyana lebaba u-Trump yena wathi hayi asizumbeni i-America lo mkonomo wayo yikho kumele ngabe kuyenzakala izini ngapha uthi asifundeni ukuthi bona nxa udliwa gracefully mina bengingu-MP ephelanda bampompoma ngibe sengidliwe angizange ngiyile umesenzani ujama owawenayo ephelanda bampompoma kuthiwa ngu-Swasmoyo ngumbhuru wami lakathesi singahlangana siyama siyaxoxisana okhansela bembesi singahlangana siyaxoxisana akuliwa.
Uyaluzwa-ke udaba mnumzana Chabangu.
Phela nxa kuyukuthi uchamisa esikhuluma ngaye nguye oselamandla okuthi lizwe lingabuseki umnikenini phela buse nxa esekwanisa ukuthi athane sishona athele geta leyo athele inhlabathi ukuthi kungabuseki kutho ukuthi yena ulamandla amaningi nalowo muntu obuzayo. But I don't think yikho kwenzakalayo. Ubaba uMnankagwa ngizamithi lamhlanje ngubaba ngani ngoba vele uyabusa we cannot change. UMnankagwa into okumele ayinanzelele ngeyokuthi izandla zakhe zivele zingcolile kusukela khonale ngesikhathi sekufurawondi kuzozofika lamhlanje izandla zakhe vele kazangisekile.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa indawanye lo mnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla le Zanu PF. Abaphatheke emsebenzini wokuthwala uZulu lempahla babelomhlangano wokudinga amacebo okuqeda udubo olulokhe lukhathaza izihambi lokuhlukuluzwa lokutshontshelwa impahla ikakhulu emadolobheni amakhulu. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Lo mhlangano owenzelwe ehotelini eJameson eHarare izolo uqoqwe ngabe-Traffic Safety Council of Zimbabwe bemanyene nabe-Dialogue on Shelter. Wenziwa ngenjongo-ke yokuphuma leziqondiso okuzamele zilandelwe ngabakulu msebenzi ukuze kuqedwe inkinga ezibhekana lezihambi. Osakhulayo uPichard Kawonga osebenzela inhlanganiso e-Safe and Inclusive Cities ekoBulawayo uthi lokhu kubanikeza ithuba lokufundisana ukwenqabela inhlupho ezitholakala kulo msebenzi.
Iprogram leyi luhlelo lokuthi lwehlise mhlawumbe singathi ubudlwangudlwangu ezigabeni, ubudlwangudlwangu ekugadeni umchova, ukuthi abantu abatsha labo bethole okokwenza bengayenzi ubudlwangudlwangu bengabaphili ngokusela.
Umnumzana Rejima Vulwane ongumnini bhizimusi elamakhombi engunobhala jikelele njalo enhlanganisweni yeJova Mumbai wakoBulawayo uthi bona sebefundisana ngomkhuba wokunakekela izihambi.
Umgadi nguye osenza sibe khona emgwaqweni ukuze lathi senelise ukuphilisa imuli zethu. So kufanele sibanakekele, sibaphathe ngendlela abafisa ukuphatha ngayo, kwenzela ukuthi lakusasa bahlale besikhumbula njalo basisekele.
Uqhubeke ethi kanjalo sebesungule uhlelo lokufundisa izisebenzi zabo okugoqela abatshayeli lababancedisayo ngokuqakatheka kokuphatha kuhle izihambi.
Ubudlwangudlwangu kabuswelakali ngoba umuntu vele yena ngokwakhe uyahlupha ukuthi umfake endleleni eqondileyo. Kodwa siyakuzama konke lokhu ukwenzela ukuthi kungaze kwaba yilukhana okungaphezu kwamandla ethu.
Umnumzana Tanmo Murima weBulawayo City Transit uthi basekela ngokugcweleyo iziqondiso lezi ezilawula umsebenzi wokuthwala kukaZulu.
Lokunye ukuthi customer care le client charter siyifundayo nala, sifike maze sifika ngkhaya siyefundisa abo-conductor labo-driver bethu singanathi masisemsebenzini, singaharasi ama-customer ngoba yiwo amakhiwa yethu. Esisebenza labo city council le-police lawama-law enforcement agencies ukuthi besincedise ukuthi sibe le-safe at travel labantu bethu.
Abakade besemhlanganeni lo bavumelane ukuthi abalesifiso sokuphatheka kubhizimusi yokuthwala abantu kumele babe ngabazimisele ukuba ngamalunga enhlanganiso zabakulu umsebenzi, bathengele abatshayeli lababancedisayo izembatho zama-uniform. Kube leziqondiso okumele zilandelwe ngabathwala uZulu okuthiwa yi-code of conduct. Izisebenzi zabo zifundiswe njalo ukuphatha kuhle izihambi. Abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe abayibo abaxoxela umhlangano bemanyene lezinye inhlanganiso bathi ezinye ke zenjongo yabo zokuqhuba umhlangano ofana lalo ikuqeda uhlupho oludalwa ke emadolobheni ngabezimota ezithwala abantu ngokungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngomshikashika osokungenisa abaningi engozini. Lo mhlangano ungenwe ngabantu makhaza, amapholisa aweZimbabwe Republic Police, abengatsha zikahulumende ezitshiyeneyo, labakhokhela omasipala abatshiyeneyo emadolobheni ehlukeneyo kanye nenhlanganiso ezizimeleyo. Uxoxwe ngabe-Traffic Safety Council of Zimbabwe bemanyene labe-Plan International, JA Zimbabwe labe-Dialogue on Shelter. Abangene lomhlangano batshayele ihlombe abathwala abantu koBulawayo ngokusebenza bemanyene besenhlanganiseni ezitshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga Mark Peter Ntambe osigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta ekuseni ngo-6:30. Igama lami nguChris Gande, salani kuStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.